Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 7 kuhlangula 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, liyakhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe.
Kumele baziphatha ngani ba-positive. Bonke bagqoke ama-mask. Njoba yiqhiye nengela mask.
Ibandla le-MDC Alliance lithi kusobala ukuthi ele-MDCT selidlalana leZANU-PF.
Ukusebenzelana neZANU-PF kufana lomuntu osendle ipoison, kufana lomuntu osegade impisi ongeka yese.
Ele MDCT elikokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe liyakuphikisa lokhu.
Lokho kokuthi kube lokho kuthiwa sisebenza lezanu ngoba sesihambe e-Harvest House. Ngabantu abangafuna ukulandela i-constitution.
I-Zimbabwe Electoral Commission ithi akulakhetho oluzaqhutshwa eZimbabwe ngesikhathi ilizwe lilwisana nokumemetheka kwe-COVID-19. Zalethulela ezabatsha, ezamasiko nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lwezempila kahle eZimbabwe lubeka ukuthi sokulabantu abafika phose amakhulu amathathu 279 asebetholakale belegciwane le-coronavirus COVID-19. Luthi abangamathumi amathathu lantathu 33 sebesilile. Lokhu bebani abantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Abantu asebehlolwe umkhuhlane lo bedlula inkulungwane ezingamajumi amahlanu 52,725. Kusenjalo isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sebefika phose izigidi eziyisikhombisa 6,914,000 abantu asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Kunani leli sokubhubhe abedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 400,235. Kulabe dlula izigidi ezintathu asebesilile. EZimbabwe umkhuhlane lo umemetheka kakhulu endaweni okuvalelwe abavela kwabanye amazwe abasebehlupheke kwele South Africa, Botswana, Zambia lamanye. Bayakhala abantu laba abahlala emakolitshini kahulumende lezinye indawo abagcinwe khona kusenzelwa ukuthi kungamemetheki umkhuhlane we-COVID-19. Baningi kakhulu abahlala kulezo ndawo abangela umkhuhlane lo. Ubona ngezempila kahle unkosikazi Siphiwe Sithole odabuka eZimbabwe osebenza eSt Vincent University Hospital kule Ireland uthi kumele abantu abavalelwe endaweni lezi bagcinwe ngemfanelo.
Ngabe kuma quarantine centers, I think umuntu omeye ku quarantine kumele aziphathe angani umuntu o positive noma e negative asethi ukuthi babe positive. Kodwa kumele baziphathe angani ba positive. Bonke bagqoke ama-mask. Loba yiqhiye nengela mask. Ahambise iqhiye yakhe nje ivale ukuthi akukhwehlelayo lakuthimukayo lakuphuma nxa ekhuluma akugcine kube ngokwakhe njalo angathathi futhi okomunye. Bangaxhawulani, bangahagani, bangahlalelani eduze. Bagcine i-2 meters, hayi i-1 meter leyi echiwoyo. Because umuntu nxa ekhwehlela amathe ahamba 2 meters.
Singathi pho ke kumele ilizwe leZimbabwe lenzeni kwenzeka ukuvimbe lokuthi kungamemetheki ngomkhuhlane lokhanya uyahlupha sibini.
Kumele kube ne-genuineness kuma-border officers bayekele ukwemukela imali zokudizwa umuntu nxa angathi mina ngijakile ngiyakubambisa lapha ngedluli. Because awumdlulisanga kuphela, usudlulise impilo zabantu abaningi, which is very unfair and akuqondanga ngoba ukubulala isizwe. Njalo futhi okunye i-advice ephiwa abantu beZimbabwe asinanzelele ukuthi ama-resources, we need to tailor i-advice yabantu beZimbabwe ukuthi isuthe ama-resources. Instead of ukuthi sikhulume nge-sanitizer, asikhulume nge-sawudo le-lemon which Zimbabwean people can afford. Umuntu nxa kuyikuthi nesikhathi se-corona lesangazijayeza ukuthi ntambama athi nxa eqeda ukudla exubha laphana ahahaze langesawudo. Kuyazi ukuthi i-corona liyana ngabe ithintile emini isesendleleni isemakhaleni lemlonyeni. Igeziseke iyabulawa yisawudo. I-corona yinto ebalula, iyabulawa nje yi-sunlight, iyabulawa yisawudo, iyabulawa lilemoni. So nxa bengasebenzisa zona lezi zinto ngoba umkhathi isikhathi somqando Yiwo susuke omunye wenza ukuthi kukhule. Bangasebenzisa isawudo, basebenzisa ilemon, basebenzisa ukunatha amanzi kakhulu. Ale lemon ntambama, lokunatha amanzi akhudumalayo throughout the day. Bayayikhucula indaweni yokuthi idlule emaphathini, izadlulela esiswini, esiswini ifike ibulawe yi-acid. So ilemon lesawudo liyenza ukuthi kukhuculeke kakhulu lokuthi iphinde kubulale.
Kodwa abantu abale BP phela isawudo lingabakhathaza.
Hayi, awuliginyi isawudo, uyakhaza. Nasithi ukukhaza, umuntu ohahazayo ngofaka emlonyeni ahlaliswe kwesikhatshana akhafule, abuye kucine nahlambulule umlomo wakhe ngomanzi angelalo lelo sawudo.
Unkosikazi Siphiwe Sithole yingcwethi kwezempilakahle, usebenza esibhedlela St. Vincent University Hospital kule Ireland. Uhulumende weZimbabwe uthi uyazama ngamandla wonke ukugcina abantu abavalelwe endaweni ezijiyeneyo abavela kwamanye amazwe. Baningi ababaleka endaweni lezi besesaba ukuthi bangathelelwa umkhuhlane we-COVID-19.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ngu-VOA Ndebele la ku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
IZimbabwe Electoral Commission ithi isimise inhlelo eziningi ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Ikhomishini le yethule umbiko lo izolo isithi kayisoze yenelise ukuqhuba ukhetho ngesikhathi ilizwe leZimbabwe libhekane le-COVID-19. IZEC ithi kukhanya engani amabandla alakho ukuvala izikhexe edale lephalamende ezijiwe ngamalunga abo ngokukhetha abalandeli abangabamela kusetshenziswa okuthiwa yi-proportional representation. Hathi ukuthi kwenziwe ukhetho. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Dokozani Khuphe lisanda kuxotshisa amanye amalunga edala lephalamende akumanyano we-MDC Alliance. UBakhuphe uthi ibandla lakhe lilandela ukwethulwa ngumthethwandaba owathi akukwenziwanga ngemfanelo ukukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ngumoyi uMorgan Tsvangirai, ngakho-ke akumelanga akhokhele ibandla le-MDC. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla ze-commission ye-ZEC ngenxa yokuthi umnumzana eToilet Sleyigwana umqondisi wayo ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Kusenjalo lokhu bephoselana aqatha abakubandla le-MDCT lomanyano we-MDC Alliance kulandela ukuhluthunwa kwesakhiwo se-Morgan Richard Tsvangirai House libandla likamakhuphe kusukana esanda kwedlula. Bazonde okumangalisayo abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa abathi uMakhuphe uyadelela. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Witness Dube okubandlale MDCT, lomnumzana Edwin Ndlovu umlandeli womanyano we-MDC Alliance. UDube usungula lolu daba.
Lokho kokuthi kube lokho kuthiwa sisebenza lezanu ngoba sesihambe e-Harvest House. Ngabantu abangafuna ukulandela iconstitution, yikho nje bephakamisa lowo moya. Kodwa abantu beZimbabwe abakwaziyo ukubana i-Harvest House leyi esithiwa yi-Morgan Richard Tsvangirai House ivele nje yiso isigodla se-MDCT yona le eyayikhokhelwa ngubaba Tsvangirai esekelwa ngumama uKhuphe kulabo baba uKomichi nabo baba uMonzora ababe yibo ababephethe inhlelo zabo Copac nxa sibuyele emuva kobo 2011 omama uKhuphe bengo-deputy prime minister kanjalo kanjalo. So yiso isigodlo sethu, akulanto entsha, akulanto okumele isima ngalise ngoba sizibuyelele ekhaya lethu. Le ibandla labo elitsha abalithi MDC Alliance yilo ibandla elingela party elingela office osokade kumele ukuthi basamelwe ngumlando ukuba nabadinge i-office kunqabe lokudinga i-office kumbe benze lokho abafuna ukukwenza. Kodwa ngokwazi kwethu futhi njalo leyo MDC Alliance ngumbuthano wamabandla angu-7 and sisazolandelela ukubana sidingele lezo nhloko zamanye amabandla ayenze lo mbuthano ukubana aphefumule kuthini kuyiwa ngapi phambili ngayo iMDC Alliance.
Ye baba Ndlovu nathutaba khonapho ukuthi bafuna ukutshintsha imithetho njalo bafuna ukubumba iGNU abantu bathinga nakhona
ngokuthanda ukudla sebedle ipoison ukusebenzelana nezane uPF kufana lomuntu osendle ipoison kufana lomuntu osegade impisi ongeka yehle angayehla izamudla because sebekwenzile ke witness Dube labo Monzura labo Makhupe ke labo Mdzuri ke yikuthi sebesebenzelana nezane uPF abangakwenza ikhona lokhu ukuthi wasebenzelane layo kube nje ngumlilo wamathepha ovungamayo kwesikhathi esifitshane kodwa ke sebezehlukanise abantwana bezimbabwe ngoba abantwana bezimbabwe bafuna utshintsho abantwana bezimbabwe izanu p f abasayifuni ngoba isilimaze izimpilo zabo impilo ezimbabwe kayimnandi nxa izanu p f sokumangalisayo ukuthi abanye bethu besithi sisebenza labo ke sebesebenza la izanu p f sebesidla mgani munye sebembatha bonke yikho sithi thina hhayi kabakwenze sizahlangana phambili sithi thina-ke hamba juba baza kuthutha phambili
Dube
le yokuthi-ke sihambe la masotsha ebusuku baba Dube hhayi kusengalezimithiyo into eyenzakaleyo nje ukuthi abafana batshintshane ijuthi ngesihle abakade bekhona emini sebetshayisa-ke kushift yabo yantambama bapha labo akade bengena akade kuyibo-ke babachazeleyo ukubana hhayi sithunyiwe ibukhokheli njengoba lisazi ukuthi umbutho uthini lokho kuyatshengisela-ke ukubana iningi liya livuleka amehlo abafana abasebenze e-Harvest House abantu abaningi kuma-structures kuzigaba zonke nje kwinkundla zonke zomhlangano bayabe vuleka amehlo bekubona ukuthi hhatshi ukuqhubeka belandela umuntu ongalandeli isisekelo sombuso akubasindawo ngakho-ke laba abafana bavumelene batshintshana nje ukuthi hhayi asilandeleni umbutho nalowo osendleleni womkhombandlela we-Supreme Court otshoyo ukubana kathesi osaphethe ngumama uKhuphe kathesi osangunobhala jikelele ngubaba uMonzora kathesi osangutshalimani ngubaba uKomichi amasotsha lamapholisa lawa abatshoyo yiwona lawa nje amasotsha lamapholisa atholakalayo ngalezi nsuku zemkhuhlane wonalo we-COVID bebezenzela umsebenzi wabo njengensukwini yikho bengazange bafise ukubana baphatheke endabeni ze-MDC ngoba lalo owayezithi wayengumnobhala jikelele uWende bekumele aye e-police station nxa ubelensolo ngalokho abe sezokuthiwa kuyenzakele e-Harvest House hatshi ukulanda abantu amapholisa azenzela okwe-COVID uthi uyenze i-report wonke umuntu i-charge office uyayazi
ye Ndlovu kodwa lingeke lakhulumisana umlota yini akulungiseki phambilini kona
hayi akusalungiseki umuntu osembathele ezane upf usengcolile nje ezane upf ukukhulumisana umlota akuveleka kusabambeki abafowethu sebeyizane upf babonakile baqhutshwe ngamasotsha lamapholisi ukuthi bayithumbe i-Harvest House basebenza lezanu nxa yena uwitness esekhuluma ngabojonathan ekhuluma ngabomgabe umgabe wafa esexotshiwe kwizanu p f ujonathan moyo waxotshwa kwizanu p f yikho nje wabaleka waphuma elizweni so kulo mehluko-ke into akhuluma ngayo-ke abe sekukhuluma-ke ngokuthi kuma-structures ethu kumele sifake bani singafaki bani kakusikho kwabo lokho angeke basifikele itimu yethu thina siyayazi itimu yethu ukuthi siyisetha njani yikho sizaqhubeka siyisetha sizaqhubeka itimu yethu inqoba isiya phambili bona babonakele busuku abantu belela ngazimbe beseba ngabathakathi yini behamba la masotsha la mapholisa besiyangena e-Harvest House ngabe bezenzela abahambe emini phela libalele abantu bebakhangele kodwa bahambe e-10 p m ebusuku bela masotsha la mapholisa la ma-tankers ukuthi bayingena-ke e-Harvest House okwenziwa ngumnankagwala ehamba la masotsha la ma-tankers la mapholisa ukuthi ayingena e-State House emthing eyenzakalayo izano p f yilacost esiyiboni senzakala sithi thina hhayi selingcolile bafowethu bodube kukhulumisana umlota angikuboni ukubambeka kwesikhathi ngoba hhayi selingcolile
ye Dube ukukhulumisana umlota ngabafishane kwanapho kubona njani
ekukhulumisaneni umlota lapha babadube sizananzelela ukubana into esivezakala mqoka nje ukuthi abantu bohlangothi lona lolu abafowethu bebevele kuyinto kathi ngekho engqondweni yabo ngoba bebevele bengafuni ukuthi balandele isinqumo somthethwandaba omkhulu owe-Supreme Court esaba ngumkhombandlela wokuthi i-constitution yethu bekumele siyilandele njani ngeke phela sihlangane sikhumisana umlotha singamahlo ngandlebe sonke sifana nje lenkomo esemahlangeni bekumele sihlale phansi sibe sesihlaziya isinqumo leso sisihlaziya sikhangela ukubana iconstitution yethu ithini manje laba bavele babona ukuthi hatch xa kungafika kuleso sigaba inkatho iza kudla bona bazavela kubalaleli la ku uMazimbabwe wonke ukuthi hayi abantu abangamahlongandlebe abangalaleli umgomo siseko wombutho yibaphi so bavele bakubona kungcono ukuthi bona bahlanhlathe iganga babe ngabantu ke abasebenza bengalandeli iconstitution so ngaleyo ndlela ke bakwenze kwangeneliseki ukubana sikhumisa nomlotha kodwa ke sisakhulumisana labalandeli abaningi ukuthi hayi indlela leyi umkhomba indlela lo we Supreme Court lo we High Court lama judgments wonke nje akona ungumkhomba indlela ofuna ukunceda thina ukuthi sizibuthe njengombuto sithi lanxa sisiye ekhethweni sifike sigezile singabantu abakwanisa ukubana bakhombele kubana zani PF sifuna ubuse ngalindlela sifuna ukuthi sibuse ngcono kulawe ngalindlela ngoba thina sivele sikwenzile lokho obe kumele sikwenzile njengebandla
Pozelo kuqinani lo mkhona
Sithi tinahamba juba bazakutshuta phambili sebenzani nje lezane njoba livele li reserve site ezane PF abantu babazaphawula abantu babazajengisa indlela ukuthi politics zeZimbabwe zihambe njani sebebonile bafundile abantu bezimbabwe bayazithi politics bayayazi bayakwazi abakufunayo
endizathanda ukuthi abalaleli bakunanzelele ukubana ondlovu nje bayenza inganekwane kampala eyokusigcoba ngodaka bona kuyibo abanatha lawo manzi wezane PF basebenza le G40
Lapha sizwe umnumzana Witness Dube okubandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Dokozane Kuphe lo mnumzana Edwin Ndlovu osekela umanyano we-MDC Alliance sixoxe labo bekobulawayo Le yi-Studio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakasi athi 909 medium wave, 4930 laku 1560 kilohertz straight wave. Singakangeni kusigaba esilandelayo ukuthi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lokhu bejekisela emigwaqweni abantu kwele Melika besola indlela umuntu onsundu uGeorge Floyd abulawa ngayo eMinneapolis esezandleni zamapolisa. Abajengisela emigwaqweni phansi kwesihloko esithi Black Lives Matter bathi kumele kuhlonitshwe ilungelo labansundu kwele Melika. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senana masiko
wenziwe manje
lo baba mkhulu
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhlanje sixoxa ngelifa kambe ngubani okumele abe indlalifa ngilonkosikazi siphetheni impofu odabuka eZimbabwe ohlala kweBotswana lo baba uThulani Sibanyoni yena ayingcwethi kwezamasiko esintu ngiqale ngawe baba Sibanyoni kambe ilifa vele lidliwa ngubani
umuntu oqala firstborn
Singathi loba intombazana kumbe lijaha akukhethile nje.
Cha, mangabe kungifana uyena okumele adle ifa, mangabe ukuthi umfana uyeyedwa ekhaya. Uyo okumele adle ifa. Kodwa mangabe uthola ukuthi intombazana, mangabe umfana mhlambe kunamafana bodwa kule platform, i-platform iyo okumele itholile.
Intombazana ke?
Hayi, intombazana ibuyele ekugcineni. Mangabe kuwukuthi abafana bekho, intombazana afanele ukuthi ihambe ye imzinwa
yeah what is his umama lapha ke unkosikazi Mpofu ukuthi uthini uthina ngalokho mama
lonke le mvumo yokuthi lithole ilifa kumbe uliza lizelwe as long ukhulele khona apho ungumntwana wasebenza lawe labanye abantwana khona apho ilifa uya kumele ulithole kumbe nxa kuthi lisekhaya lelu sinkomo lonke nje abantwana nxa sokulilifa kabe kumele ukuthi lilithole lonke kungayenzwa lokhana okwakudala okwathiwa ilifa litholakala litholwa ingqabutho hhayi lokhana mina ngibona kuyikukuqilibezelana sibule empilweni abantwana kumele bonke bathole bonke nje beyifamily kumele bathole ilifa labazali babo
kodwa ngom umthetho ilifa lidliwa umuntu oyilahlekile umfana. Andizi uma kungamantombazana wodwa ke ekhaya noma bendlile kumele kuzumele bashele.
Ye siyakuzwa kakhulu ke khonapho baba Sibanyoni. Phose lokugcina khonapho ke Nkosikazi Mpofu, wena ubona ngazani kungalungiswa njani khonokho? Hayi ke udaba lethu luma lapha okwalamhlanje. Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge unkosikazi Sibhetheni Mpofu odabuka eZimbabwe ohlala kwale Botswana, lo baba uThulani Sibanyoni. Asidibaneni singabaphilileyo njalo ngeviki
ezayo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo, mthakazo muhle, Zimbabwe muhle, ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingu-Mike Hove. Namhla kuhlelo sixoxa lo sakhulayo, okumsebenzi wokwethulela uZulu amabhayisikopo, umnumzana Nigel Ndlovu. Sithinta udaba lwebhayisikopo eyakuqala yaseZimbabwe, engaphansi kwesihloko esithi Cook Off, esanda ukuphuma ku-Netflix, inkundla yokusakaza amabhayisikopo, lapho umhlaba wonke jikelele ulakho ukubukela lawo mabhayisikopo. Nacho, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho malana nge-Cook Off.
Mina ngibona ngani kuyinto enhle kakhulu ngoba kuyatshengisa ukuthi lathi eZimbabwe siyayenza ezamabhayisikopo.
Ndlovu, siyezwa abantu bethakazelela ibhayisikopo le besithi umhlaba wonke jikelele uzathola ithuba lokufunda okunengi malana ngendlela abantu baphila ngayo kwele Zimbabwe. Ukubona njani lokho?
Ngokubona kwami, ya kuliqiniso kodwa kuphinde kube ngamanga ngoba asinyeke sithi bioscope yodwa itshengisile into ezizenzakala eZimbabwe lendlela abantu abaphila ngayo.
Sike saxoxa lo mnumzana uJoe Njaku, yena obe yiproducer waleli bioscope. UNjaku uthi ukuphumelela kwabo kulakho ukuvulela intsha yakwele Zimbabwe abafisa ukungena kulo msebenzi wokwethulela uZulu amabioscope amathuba. Ubona njani lokho?
Yes, ukufika kweCook Off Netflix lakho kuyapha ithuba kwabasha ukuthi labo bengene kwezokwenza amabhayisikopo, njalo kuyatshengisa ukuthi lathi silazo izindaba zokuthi sizitshengise kumabhayisikopo. Njalo ukungena kwe-Cook Off ku-Netflix, yes, ngiyavumelana lo futhi uJoe Njaku ukuthi kuyavulela abanye abayenza amabhayisikopo ukuthi labo ama-production abo efike khona phana ku-Netflix. So le yinto enkulu kakhulu for iZimbabwe film industry. Siyakwazi ukuthi amathuba nje kuli industry yokwenza amabhayisikopo amalutshwa njalo ukuthi iCook Off ifike endaweni enjenge-Netflix kuyapha amathuba ukuthi laba abayenza amabhayisikopo kathesi labo behambisa abo khona ngale ku-Netflix.
Ndlovu, sibone njalo ukuthi ibhayisikopo leli liqakathekisa abantu abesifazana. Siyabona ukuthi umuntu omqoka kuleli bioscope ngesingithi sithi lead actress wayengumuntu wesifazana njalo wentsundu. Lokhu akwenzakali kanengi nxa sesikhangela amabhayisikopo amaningi aphumayo ku-Netflix kanye lezinye inkundla zokubukela amabhayisikopo. Ubona ngani isenzo sabo sokuqakathekisa umuntu wesifazana kuyinto enhle na?
Lokhu kuqakathekile ngoba amabhayisikopo amaningi ajele ukuqakathekisa ubaba, so kuyavala khonokho okuthiwa yi-gender gap kumedia.
Qiba ingxoxo yethu ngokuphosela amazwi akho okugcina kubontanga.
Kubontanga abafuna ukungena kwezokwenza amabhayisikopu, ngiyathanda ukulikhuthaza ukuthi lingene. Lo ngumsebenzi ongakangeni ongabantu abaningi, njalo eZimbabwe sinazo izindaba eziningi esingazitshengisa kumabhayisikopu. Nxa unguntanga ufuna ukungena kwenzeni amabhayisikopu, ngithi ngena lawe, dinga abantu abasebeqalisile, lawe utshele zakho izitori, utshele zakho indaba. Umhlaba kumele ube kwazi ngendaba ezenzakala eZimbabwe.
Sithanda ukubonga umnumzana uNigel Ndlovu ngokungena kuhlelo. Sesifikile emaphethelweni ohlelo namuhla. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection 8 to 9 PM zulukandaba lapha emsakazweni weStudio 7. Lilakho ukungichuma kuTwitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3, yoni username yami. Olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Mthakazo muhle, Zimbabwe muhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe ungatinala kusasa. Sonke isikhathi sohlelo lokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungameli Nkuma. Lamhlanje ngilomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa njalo niyabonga lamukwamukelwa kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje.
Sizabala sisukela kumsebenzi chapter ka 2 iverse ngisuka ku 1 siya ku 4 lithi lona ilizwi lenkosi kwathi selufikile usuku lwePentecost babe buthene ndawonye bonke kwathi kungananzelelwe kwezakala umdumo ovela ezulwini owawunjengokuvunguza komoya olamandla wagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo kwase kubonwa yibo inlimi ezehlukeneyo kungathi ngezomlilo zehla zahlala phezukwalo lalo wabo basebegcwala umoya ongcwele baqala ukukhuluma ngezinye indimi njengalokho umoya wabanika ukuphumisela. Namhlanje ngiyathokoza ukuthi sithokozelela ukwehla kwamoya oyingcwele lokubuya kwakhe lapha emhlabeni esehlela phezu kwamapostori kumbe singathi phezu kwebandla lakhe. Kusukela ngaleso sikhathi umoya ongcwele ulokhu khona, ulokhu usebenza empilweni zabantu. Umoya ongcwele awukajintshi, ulokhu uyiwona lo owawuvele ukhona ekuqaliseni, yiwo olokhu usebenza kuze kube la namhlanje. Manje zikhona izifundo esingazifunda namhlanje ngokwehla kwamoya oyingcwele lokuhlala kwakhe phakathi kwethu. Okokuqala yikuthi uNkulunkulu uyathokoza ukuthi thina njengabantu bakhe samukele umoya oyingcwele usebenze empilweni zethu. Siyananzelela ukuthi ungeke wabamazi uNkulunkulu kumbe ungeke walizwisisa ilizwi likaNkulunkulu ngaphandle kokuthi usizwa njalo uncediswa ngumoya oyingcwele. Ngakho umoya oyingcwele ulomsebenzi oqakathekileyo empilweni zethu. Nguye osivezela uJesu. Yikho uJesu wathi kulungile ukuthi yena ahambe kubaba ngoba umoya ongcwele ukhona kuzo zonke indawo. UJesu sesekhona wayekwanisa ukuthi abe khona kuphela endaweni lapha abe khona. Singathi nxa wayeseJerusalem ukhona apho. Ikanti umoya ongcwele ukhona umhlaba wonke. Kawumiswa ukuthi useJerusalem kuphela kumbe kule church kuphela. Ukuwo wonke umuntu ofisa ukuthi umoya ongcwele ahlale phezu kwakhe. Ngifuna ukuzisisa ukuthi umoya ongcwele yiwo oqinisa abazalwane. Yiwo osinika amandla okuthumayela ilizwi likaNkulunkulu. Yiwo osinika isibindi sokuba ngabafaka bakaNkulunkulu. Ngakho ke ungeke waba ngumfakazi kaJehova umboka Jesu ungalaye umoya oyingcwele ngoba nxa uzenzela ngamandla akho uyagcina usudiniwe. Ngiyananzelela njalo ukuthi umoya oyingcwele nxa esiza phakathi kwethu usinika isibindi ngoba isikhathi esiningi abantu bayesaba ukuchumayela kumbe ukufakaza ilizwi ngenxa yokuthi umhlaba wona nxa ukhangele awuvele ngesikhathi esiningi awulifuni ilizwi likaNkulunkulu. Kodwa umoya oyingcwele ukunika isibindi legunya elokuthi ube ngumfakazi kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uthi yena nxa umoya oyingcwele esiza kithi uza kusinika amandla. Amandlani? Amandla okunqoba isono, amandla okunqoba uSathane. Usinika amandla phezu kwemikhuhlane, usinika amandla phezu kwemoya emibi, usinika amandla phezu kwesimo lezimo ezehlukeneyo ezibuya zizosihlukuluza seselapha emhlabeni. Kodwa nxa umoya engcwele ehlezi phezu kwethu, siba legunya njalo siba lamandla phezu kwazo zonke lezi zinto.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba siyathandaza ngegama lika Jesu. Moya engcwele, moya kaBaba, ngabe ungehlela phezu kwalabo abalaleleyo ilizwi lakho namhlanje. Uvula inhliziyo zabo bakuzwisise, babekwazi. Nkulunkulu amveza uJesu empilweni zabo. Yenza izwi lakho liphile libe njengomhedla phakathi kwempilo zabo. Ngiyathandaza ukuba kulabo abagulayo baphilise ngamandla kaMoya engcwele. Njalo sigcwalise uNkulunkulu kakutsha namhlanje sibe nePentecost ngomoya wakho oyingcwele egama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Tiani indlebe uhlelo lunye ngevigi ezayo lilami untungamili nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili nkomo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olwanamhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asidibaneni ekuseni ngo-6:30 a.m.